Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 25 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uZulu. Udaba lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luyaphambili. Sixoxa lomunye ontshontshelwe inkomo ezedlula ichumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ntambama ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka. Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 ngalumkhuhlane. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amathathu 319 belawo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo njalo bafika inkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,016. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezingamatshumi amabili 23,397. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 2,382,359. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 1,506,445. Inhlanganiso emela isisebenzi ZCTU ithi imali efika ku $1 billion ephiwe uhulumende weZimbabwe inhlanganiso ye-International Monetary Fund kumele iphathwe kuhle njalo isetshenziswe kunhlelo zokuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu. Imali le ingene ku-akhawunti yeZimbabwe ngomvulo. Iphiwa amazwe omhlaba phansi kohlelo lwe-special drawing rights. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthembise ukuthi izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Kunengike esikukhangelele ukuthi imali nxa isitholakele ngalindlela kugcwalisiswe ke lokho. Sibona ezikolo infrastructure singathi nje ezikolo nje okusetshenziswayo ezikolo ukuze phela abafundi betholeke imfundo ethethuthu. Kungaba ukutholakala ke indawo zokufundela, kungaba izimali ke ezingakhangela okusetshenziswayo ukuthi ke abafundi bafunde, bese sikhangela ke lesikusebenzisa singathi infrastructure ngoba imgwaqo, kungaba ngamadipa, kungaba ngamadamu, amafomu izinto ezithizeke esingazisebenzisa nje njengelizwe ukuze phela sithuthukise ezomnotho sikhangele njalo ukuthi silabayanga singabathuthukisa njani sikhangele indaba yomsebenzi amakampani athiza ayadinga imali ukuze phela beqhelise amakampani abo beqhatshe abantu bebamanengi amabhenki angathola yini imali ukuze phela kwanise ukuyabela kumbe ukukweleda nge-interest ephansi konke lokhu ke yikho esikukhangeleyo ukuthi imali nxa itholakele kube yimali engasetshenziswa ke ikhuphukise ezomnotho yikho esikukhangeleleyo
kulezi mali sikahulumende esezinyamalala phambilini kungazakali ukuthi zitshonephi kuyini elingakuxwayisa
ziningike imali ke esezitshabalele phambilini saswela lo mkhondo okulize kuphi sibone ama diamond ke ekade silawo emtare bedike kulama billion ke angabonakaliyo sabona njalo sezwa njalo ke auditor general sitshela ngokuthi ke kule mali ezithizeke ezingajeniseli ukuthi izabhadala bani kumbe zabhadala esingathi ama izinto ezingazange zilethwe kuhulumende kungaba ikuthenga ama generator kabuyanga kumbe ezomagetsi ezithengiweyo azibuyanga kwathengwa lokho lalokhyana akuthengiwe kodwa akubuyanga akazange uhulumende akwamukele imali nje eyakhitshwa yabhadala abantu abangazakaliyo okwamanje ukuthi amakhampani abo lawa bantu ngobani lamakhampani abanye izikhulu ezithi khona aziwazi amagama amakhampani lawo kodwa kwabhadala izimali inkinga ke ebakhona so ingaba imali esizayibala emaphepheni njengoba sikhuluma ngayo kwamanje kube ikucina kwayo kuyizwa ngayo leyo mali inkinga ke esilayo kubanzima ke kuhulumende esilayo ukuthi abantu bethi kungenziwani ngokuthi bajwayele phela ukuzenzela intando yabo bajwayele ke ukutshontsha
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele weZCTU. Ibandla leMDC Alliance lithi liyathokoza ngenhlonipho ephiwe umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngumongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema emkhosini wokugcotshwa kwakhe izolo. Uchamisa lomsekeli wakhe umnumzana Tendai Biti ngabanye bababizelwe enkundleni lapho bekukhuluma khona umongameli Hichilema ukuthi ababingelele mathupha. Bebenxuswe kulumkhosi ndawonye labakhokheli bamanye amazwe okungavamanga kuzwekazi le-Afrika. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyabonga abantu beZambia abanxuse umongameli weMDC Alliance ubaba uChamisa ukuthi laye ebekhona uma kugcotshwa upresident omutsha. Lokhu ngabe kuchoni ebantwini ngoba abanengi bacubungula imicabango yabo layo asiyisoli kodwa thina beibandla leMDC Alliance sithi umhlahlandlela okhombisa ukuthi abantu abaphikisanayo ezambangazwe ayisibo zitha baphikisana ngengqondo hatshi ukuthi omunye seyisitha somunye. Yikho ke siyabonga ukuthi uHH uPresident weZambia uzama ukufundisa iSADC ukuthi kube lokuthula njalo ezama ukutshengisa abantu ukuthi ubukhosi ngamazolo. Akuthandi ukuthi abantu abahlala ndawonye babulalane njengesikhathi seGuguraundi njengesikhathi sika-2000 lapho abantu ababeganyulwa khona. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu bafanele basebenze kahle njalo ngakithi ngapha kuMDC Alliance kusipha umfutho omkhulu ukuthi ubaba uChamisa uhambe wayafunda lokhu kuzakwenza ukuthi laye ehlala elungisele ukuba ngupresident ozenzileyo ongala dlame uma sesibusa.
Baningi asebethe ukunqoba kukamongameli weZambia ayisikho ukunqoba kwebandla le-MDC Alliance. Kuza liphathisa ngani lokho?
Kusipha umfutho ukuthi sonke siyerejista omncinyane lomdala kufanane. Kupha umfutho amabutho eZimbabwe lamapholisa lama-CIO ukuthi bona ngabantu abaqhatshwe ngamaZimbabweans, hayi political party. Kutsho ukuthi ama-institutions labo abasebenzela uhulumende bafanele ukuthi baziphathe ngobunono besazi ukuthi bona basebenzela isizwe hatshi i-political party ethize. Sibona ngani kuzafundisa mhlophe amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe, singathi jikelele wonke umuntu okuthiwa i-public servant noma i-civil servant ukuthi esebenzele isizwe hatshi i-political ethile, ngoba i-political ethile iyaphuma njengamazolo ekuseni ayabe engasekho. Umhlahlandlela lo owenziwe ngu-president elect weZambia u-HH kuzathelela amanye ama-president ukuthi labo benze ngcono, njalo kuzasipha thina abaku-opposition ukuthi sikhankase sesilomchukuchu ukuthi lathi isikhathi singafika sithi bayede.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Udubo lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kunsukwana ezedluleyo umfuyi odumileyo eBambazi umnumzana Chebukani Ndleya utshontshelwe inkomo ezilitshumi lanye engabasolwa abahlala eTsholotsho ababotshwe ngamapolisa bamiswa emthethwandaba. Sixoxelaye uNdleya.
Lapha ngithanda ukudlulisa ukutshontshelwa kwami inkomo ngabantu beTsholotsho u-Omen Inkomo Skente no-Bernardi Sbanda Nemane. Engathanda ukukutsho utshontshwa kwenkomo zami kungishiye ngibuhlungu kakhulu, ngizibuza ukuthi ikudelelwa bani lokhu okukuthathelwa impahla eyimpilo yami. Ukutshontshwa kwenkomo zami kungishiye ngiyazi ukuthi ngazitshela ukuthini. Ngokunjalo ngibuhlungu angeze ngaba mude, ngoba abantu sebekuzwile ukuthi kule nkomo ezatshontshwayo ziyi-11 sesiye sathola 10 amathokazi ayi-5 nenkabi eziyi-5 ngemva kokulunya indlebe ngalaba ababethe ukuzibona. So ngokunjalo ngiyabonga umphakathi owathi ukubona ukuthi linto kayihambi waba nokusazisa masinya sazama ukuphuthuma.
Ukutshontshwa kwezifuyo lokhu ungathi kubhahe kanganani khona ngapho ePlumtree?
Ukutshontshwa kwenkomo endaweni yakithi sekuyinhlale yenza kunokudelela sekukhona. Izibaya sezivaliwe kungasesami sodwa, umphakathi wonke engathi ukusayidini le ulilima West. Kakhulu babuya labafana besithi balanda inkomo zeBotswana, ngingazi ukuthi lezo nkomo zeBotswana zona uhulumende sewavumela yini ukuthi ezeBotswana zithathwa nje zisiyathengiswa koBulawayo. Zingena njani inkomo koBulawayo zingezeBotswana zilama brand mark? Lokwana kusithiya zilombuzo kwabezomthetho. So ngokutsho kwami ngani kule mpi phakathi kwabantu beTsholotsho leplumtree laBotswana, ngoba mabechayise eBotswana bengazitholi sebethathe zethu.
Abetheswa icala lokuntshontsha inkomo zakho laba bazaphindela nini emthethwandaba?
Bazabuyela mhla ka-9 September. Ukunikezwa komuntu osenabanye bakhe abaphandle enikezwa ibheyili kungishiye kanye lomphakathi sishakeqile singazi ukuthi makunje umthetho ona uyabubone kanjani ngoba ukuhlanganela komuntu osebochiwe osebhalelwe idoketi lomuntu ongakabhalelwe idoketi osadingwa mbona ngani kuyadisturba ingalo yomthetho singazike isicelo sami besiyikuthi makuyenzeka umthetho kawudlala indima yayo ngendlela etransparent engela favor ngokuba makungayenzeka ama-favors esiyabonayo nala esenzeka kudala ukuthi umphakathi uzithathele umthetho ufake ezandleni zawo.
Umnumzana Chebukani Nleya ungumfuyi wenkomo eBambazi ePlumtree. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uphindile njalo wathuka umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema izolo esithi ungumthengisi. UCharamba wethule amazwi la ngemva kokubona umfanekiso kaHichilema elomnumzana Nelson Chamisa emkhosini wokucotshwa kwakhe. Iphephandaba leChronicle lithi ubusela sobubhahile endaweni ezihlala izinothi kobulawayo. Iphephandaba leHerald lona lithi iqembu leDynamo selilobele uhulumende incwadi licela ukuthi ampe umdlali walo owake wadla uBhedu uGeorge Shaya inhlonipho yeqhawe lesizwe kulandela ukubhubha kwakhe izolo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Awusanibonani sanibonani ku studio 7 okhuluma nguJ Moyo. Kulamazwi akhulume nguCharamba. Sisazibuza ngokuthi le into ayikhulumayo maye sithi iMDC ingeki wine utshengisa ukuthi vele bahlala beRoba. Utshengisa ukuthi bahlala beRoba kuZANPF. Kumele amazwi akhe lawa siwananzelele. Madayiza afunda phansi bantu beZimbabwe. Siyohlupheka iminyaka eminingi kakhulu ngabantu labo. Into le abayikhulumayo isitsotsi abasenzayo kuZANPF. Wayethi iMDC ngeke iwine, even iwinile vele bengeke bevume ukuthi ibuse. Amazwi lawa sibuhlungu ngento ayikhulumile and into leyo kumele siyinanzelele.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu ukuthola umsakazo okwazi ukuthi usakaze ungathathi inhlangothi. Lokho siyakubonga kakhulu. Kodwa bese ngisiba lo mbuzo nje ukuthi singapha eSouth Africa sikhala kakhulu ngendaba yamapassport. Izolo ngeke ngezwa liyithinta kancane ezindabeni zayizolo, kodwa ngase ngisalanga ngingayitholanga impendulo ngoba anitholanga ukuthi like lathinta wona umnyango okahulumeni waseZimbabwe ngalo ukuthi bathini ngendaba yepassport ngoba iyahlukumeza kakhulu. Phela ukuthi amafomu ngapha bawathatha abantu ngenye imali bafike ngale futhi ukuthi bakhiphe enye futhi imali eningi leyo mali abantu abaningi abangakwazi ukuyithola. So ukuthi ngizihulumeni ngale ithingi indaba yepassport bayayilungisa ngokwehlisa ipassport uma vele yona ipassport kahle kahle ayikho ngoba ngapha ungathola ukuthi noma kunini kungathiwa ama-permits asekhona kodwa umuntu kalayo indlela yepassport. So besicela ukuthi ke lisithintele umnyango ohulumeni ngalo ukuthi kuhamba kanjani ngendaba yepassport. Hayi, siyabonga kakhulu okhulumayo nguThembelani Sidumo lapha ngise Johannesburg lapha.
Salibonani basakazi beStudio 7 kunye labalaleli beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyakholisa izindaba zeStudio 7, indaba ezinhle, indaba ezimnandi ezingaphungulwa ngezikhitshwa njengoba ziyizo zona. Thanda uPaula ngodaba lolo kuthiwa uMnangagwa wehlangana lezinduna kukhulunyiswana ngendaba yegugu rawundi. Uhlangana kwakhe lezinduna wayebezohlangana labangani bakhe. Wayebezohlangana labangani bakhe ngoba izinduna sezalungiswa ukuba zibe ngezephathi. Kukati induna kumele zimele abantu zingathathi uhlangothi. Emakhaya uyathola induna yizwe ezikhambeni ila iZANU-PF. Ize zethusela abantu esigabeni ngenxa yokuthi zinkokheli induna zilaleleka zizwakale. Akula nto izinduna ezizayikhuluma ngendaba yegugurawundi. Indaba yegugurawundi kumele kukhulunywe ngizoganazishini ezizimeleyo, hatshi abangani bakahulumente. abantu bazakhuluma bakhululeke akhululeke ophuma enhlizweni zabo. Ye bese ngibuya kubabalwana odiyena umehluko phakathi kweZimbabwe leZambia yikuthi iZambia i-liberation party kudala yadliwa eZambia yomehluko weZimbabwe leZambia kukati eZimbabwe lakho iZambia kudala yadliwa i-opposition party yalukuphuma umgalo kudala wadliwa nguTsvangirai walukuphuma fair walukuphuma wathi yena ukhetho waluphindwe abantu benyanya ngoba abantu babekwazi abakuvoteleyo ukuthi uTsvangirai winile wathi yena uzavota kuphela wagijima eseyedwa irirun umnyaka lwana likhumbule khona lokho hayi zanu bakithi hayi thwali senzima abantu ekhaya thwali senzima abantu echolojo imadalinja khuluma ngisegoli.
Salubonani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7. Le ndoda ekhulumayo ngelupane ejabhiwa eGhana. Why umnankagwa engaqalanga wezwa wathatha uvo lwabantu egijimela ezinduneni ngoba ezinye izinduna vele zidla naye. Hayi zonke. Ezinye izinduna zidla naye vele sezifunziwe. Why engizange wezwa abantu ukuthi bona abantu bathini ngaleyo ndaba evele eyikha phezulu egijimela ezinduneni ngendaba yeground. Angithi abantu abahlukumeze kungabantu abahlukumezekayo. So why should ukuthi yena egijime ekhuluma nezinduna engaqalanga wezwa wangena emphakathini wezwa umphakathi ukuthi wona umphakathi uthini umphakathi ukhala ngani? Ngoba abantu kwamanje lonke besafuna impendulo. Kuselokho kunemibuzo elonke ikhona imibuzo yakhona elonke ingaphendulekelekanga ngendaba yayo le ground. Sikutheni namhlanje umnankakho sekagijimela ezintuneni engaqalanga wangena emphakathini wezwa ukuthi umphakathi uthini ngendaba yeground. Siyazi phela ukuthi abanye abasiphethe lapho ezinduneni vele kukhona vele abangafunzwa ukuthi indaba yakhona bayiphathe kanjani kodwa kumphakathi ophansi angeke umnankagwa eze abafuze ukuthi indaba yokuground ibaphethe kanjani bazokhuluma lokho okusezinhlizweni zabo lokho okusemqondweni yabo hayi indaba yokufunzwa.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. ELeSomalia selivule izikolo lanxanje ingozi yomkhuhlane we-COVID-19 iloke ibahile. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, i-AFP yona ithi owake waba ngumongameli weLechad umnumzana Hissein Habre ubulawe yi-COVID-19 izolo. Ubesele minyaka yokuzalwa engu-79. UHabre ubepika kwele Senegal ngemva kokutholakala elamacala okubulala. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi kusiyafika mhlaka 31 kulinyanga amabutho eMelika azabe seqedile ukuhlenga izizalwane zalelo lizwe kanye leze-Afghanistan ezigcwele egcekeni lendizamtshina yeKabul zimelele ukugada ziphume kwele-Afghanistan. Lesi isikhathi uBiden ayevele esibekile. Kodwa abanye bathi kumele asengeze ngoba iMelika ilakho ukwehluleka ukuhlenga izizalwane zayo zonke ngalolo suku. ekhuluma izolo ngemva komhlangano awenze labakhokheli bamazwe akumanyana we-G7 ngodaba lolu. UBiden uthe nxa lolo suku lungafika belokhu bengakaqedi bazabona okokwenza, lanxa nje iqembu le-Taliban lisithi iMelika kumele ibisiphume yaphela e-Afghanistan ngalelo langa. UBiden uthe kusukela mhlaka 14 kulinyanga amabutho eMelika asehlenge abantu abafika pho sekunkulungwane ezilikhulu i-70,000. Iqembu le-Taliban libikwa selivimba abantu be-Afghanistan abaphiwe ubuphepheli yiMelika ukuthi baphume. Iningi lisola uBiden ngendlela aluphethe ngayo lolu daba, kodwa abanye bayamvikela. Sixoxe locubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Udaba lwe-Afghanistan lolu kumele abantu balukhangele ngendlela eziningi. Okokuqala yikuthi kuyini okubangele elemelika lizithole vele selikusimo esinjengasona esuthi selifuna ukuphuma. Akukhulunywanga ekuqaleni inkomo ukuthi eqinisweni umnyaka ophelileyo uPresident wami weMelika kusese nguDonald Trump wangena kusivumelane lama-Taliban la ukuthi ngasona lesi sikhathi sezikuso elemelika lizabe selisuka e-Afghanistan selilungiselela ukuthi amasosha abo labantu babo babuyele elizweni labo. Bese kusithi ama-Taliban ababekuvumelene akukhulunywa ukuthi kwakuvunyelweneni, kodwa siyakwazi singakulibali ukuthi lo onguyokhokhela ama-Taliban manje wakhuluma waze wathola lethuba lokukhuluma loDonald Trump efonini ngasese bekhuluma ngale ndaba, yinto engakhulunywayo leyi, kodwa yikho lapho kule ndaba khona. Abazisilungu bathi the devil is in the detail, khonokho abakukhulumayo ukuthi kwakhulunywani yikho lapho kule ndaba khona, yikho futhi uBiden akwaziyo, yikho umbona lokho egcizelele eqinisa esithi ufuna ukuthi kutshaya umhlaka 31 sebehambile kungenxa yokuthi kukhona akwaziyo lesivumelwane sabekwayo. Yebo kambe eqinisweni iminyaka engu-20 abayihlaliyo belaphana akukho lulu ukuthi baphonge ukuthi vumbu vumbu sebesukuma sebehamba bengani bengazilungiselelanga, ngoba ukhangathi bengazilungiselelanga yikho nje sokuthiwe vumbu vumbu basuka sebehamba. Okunye futhi babengalungiselelanga ukuthi ama-Taliban azangena ngesikhathi singaka, babezitshela ukuthi azathatha isikhathi eside, khonokuyana yikho sokubangela ukuthi bazithole bekusibanga esinjengasona esabakiso.
Umhlaka 31 engafika amabutho eMelika elokhu engakaqedi ukuhlenga abantu, singabona kusiba lokulwisana yini lama-Taliban kumbe sizabona kusiba lokukhulumisana?
Okokuqala, ukukhulumisana kwaqala kudala njengoba nanjilo nje ngaphambilini ukuthi uDonald Trump uze wathi ngokuya kwesikhathi sebenegotiate sebeqede ama-negotiations akhe ukukhulumisana phakathi kwele America lama-Taliban, wazithola engumuntu osekhuluma efonini lalo oyinkokheli onguye okhokhela ama-Taliban lamhlanje, wakhuluma la efonini. Kukhona abakukhulumayo njengoba ngikhulumile ngaphambilini, ukukhulumisana kukhona vele yinto abahlala beyenza la lamhlanje. Lokhu kade kule meeting ebekhona u-director we-intelligence ka-Joe Biden ethunywe ngu-Joe Biden ukuya negotiate lama-Taliban, ikakhulu lo onguye umkhokheli wama-Taliban ukuthi bavumelane ukuthi ba-extende yini i-deadline, ukuthi kungayenza yini ukuthi ba-extende i-deadline, ukuthi bakhulumeni bafika kusibanga siphi. Sinjenje kasikakutshelwa, kasikabikwazi, njalo vele khona ukuthi babekhulumane sivumelana abasenzayo esalast year kubo-February ukuthi kwavunyelwanani, akula muntu ozabakwazi ukuthi ama-details esivumelana le ayemi esithini. Kodwa kusalayo ukuthi siyakwazi ukuthi abantu laba bayakhulumisana, bazaqhubeka bekhulumisana, kodwa lanxa bekhulumisana asingakulibali ukuthi ama-Taliban ngama-Taliban abathembakalanga, esikwaziyo futhi ukuthi badume ngodlame.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, uMongameli Biden ubonge ibandla lakhe lama-Democrats ngokupasisa uhlelo lwemali engena ku-$3.5 trillion ezasetshenziswa ekusunguleni imisebenzi lokuvuselela izakhiwo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uzulu. Udaba lokutshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.